kuhlanganisa kakhulu ukuthi abantu abashelwe isithanda sabo ngumntana wabo okubuya bonabo futhi abacabangela ukuthi yibo abenze inkweni enkeme njalo sebezehlukuluza isidumbu. Yikho-ke thina njengebandla-ke i-CCC siyakusola in strongest terms ngoba ngitsho lesintu akunjalo. Sifanele sikhalelane amapholisa lo mthetho lawo edlala indima yawo. Sibona ngani sebefuna ukufihla ubufakazi be-postmortem ngoba sebefuna ukutshontsha isidumbu bahambe naso lapho abangasifihla khona kwenzele ukuthi ubufakazi bungasatholwa kuhle kumthethwandaba.
Lithi ngendlela uhulumende aphathe ngayo udaba lokubulawa kukaNcube ikakhulu iZimbabwe Human Rights Commission kanye leNational Peace and Reconciliation Commission.
Kujayelekile ukuthi abantu abakhethwa besiyasebenza kuma-independent commissions njenge-Human Rights and Peace Reconciliation lamanye ama-democratic independent commissions kukhethwa izikhothamathi ngoba siyakubona ukuthi iParliament iyakwenza ama-interviews umongameli sephiwa ithuba lokukhetha abantu labo abakhethwe iParliament. Njalo sibe mbali ukuthi uma kule dictatorship kule nkando kayiphikiswa bonke laba abasebenza kuhulumende basebenza bevikela impilo yabo. Into esingani siyayibona akula independent commissions eZimbabwe ezilonge zizami sabusa. Njalo sibona ngani zano siyitsheliwe ngama-CIO ukuthi bazaluza i-by-election baphinde baluze i-2023 national elections. Sebefuna ukuthi benze udlame kwenzela ukuthi ba-declare state of emergency bahle bavale ama-elections ngoba sasiyakhumbula umonzuro alo mnankagwa bangani bake sivumelane ukuthi benze i-GNU.
Ngomgqibelo uchamisa uzaba lo mhlangano kobulawayo ofana lalo abelawo ekhwekhwe lapho okubulawe khona umsekeli wenu. Liza bavikela njani abantu bakobulawayo?
Umsebenzi wokuvikela uzulu ngamapholisa constitutional kodwa sivunyile njalo yi-constitution ukuthi i-self-defense. Ungabona susekhona lawe uvunyele ukuzivikela. Asifuni imbali yokubulalana ngoba singabantu banye. Singaze sihlukane ngombono wepolitics kodwa singamaZimbabweans, one nation, one people.